Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTalo Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-14 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awulwela inkululeko ele Heroes Day, abanye besithi umumo okhona ayisiwo wawukhangelelwe ngabalwa impi yenkululeko.
Okunye kwakhona kuqondile sibili wenza kahle laphana. I think yama advisors yiwo ngam-advise kuhle.
Abebandla lesi sibakhala ngokwethuselwa esigabeni sebhinga lenkayi.
Ngalesi sikhathi sikhankasa silemibiko emibi esiyithola imibiko edanisayo ukuba abantu ngalesi sikhathi sokudinga sokukhankasa bayethuselwa.
Indubo ziqhubeka ziselekana kwaye ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump yena okhangelelwe ukusiwa emthethwandaba okwesine kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe alwela inkululeko ele Heroes Day. Kukhangelelwe ukuba lembuthano etshiyeneyo endaweni zonke zelizwe, kodwa umcimbi omkhulu yikubekwa kwababili abaphiwe inhlonipho yamaqhawe, umnumzana Johannes Tomana lo Brigadier General Milton Siziba eNational Heroes Acre eHarare. Ilanga lomnyaka lo lifika ngesikhathi sokusele amalanga amalutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Iningi lithi amaqhawe amaningi afela amafufu ngoba umumo okhona ungayisiwo owabangela ukuthi baphume ijumo bathwale izibhamu ukwenzela ukuthi wonke umuntu onsundu elizweni akhululeke. Abanye ngabathi umnotho usezandleni zabalutshwana kakhulu okungayisikho okwalela obhuti labosisi. Ukuhlaziya ilanga lanamhlanje sixoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla.
Ilanga leli lenyanga yangikhona kungaba kunjalo, kodwa ke nxa sisuka ngapha ekujabuleneni sisuke kujabuleleni ngapha sijabula sikhangelane futhi lokhethi, kuyenzakala ukuthi kube lama disappointments phambili lapha. Intokozo le kade ikhona lapha abantu bejabula nje ukuthi khona bangamaqhawe ilanga leli lakhethi, kube sokusiba kubi futhi. Akwehlukaniswe inyanga yokhetho ibe yodwa, inyanga le ekhangelane lamaqhawe kunye lombutho wesizwe kuchiyani lalokho okuthiwa khona kulokhethi. Thina as a military veterans, there is no point yokuthi sibe ngabantu okuthiwa sizakuya ekhethweni sisiyakhethwa ngabantu esabakhululayo. There is a serious mistake lapha, a serious mistake. Uhulumende kamugabe lo hulumende yethu lesilayo namhlanje, they are doing the same mistake. Iwo veterans kumbe amaqhawe esizwe lombutho akumelanga becele ukuthi bebe le quota system eParliament. Ama war veterans wona ngowamaqhawe, those are the rightful people to give it, the advice kumkhokheli welizwe, ngoba nokuyabe kulokukhumbuzana ukuthi ke lokhiyana ke hayi laba abanye abantu labo.
Nxa sikhangele lina abalwa impi yenkululeko, libona ngani uzibuse okhona kathesi liyavumelana lakho yini ukuthi yikho elakuyela empini?
Khuluma nje lokhona kathesi, nxa sikhangele siqathanisa ngalokho kwasukunyelwa ngabantu, it was abantu besiye empini kwakuyi the system. The system leyo izenzo ezabelungu ondlebe zimhlophe kumbe ezikhanyilanga omadolo amade, kwakuyizenzo zabo ezazingalunganga. Pho ke ngoluhulumende okhona sikhuluma okhona kathesi, akhona kaRobert Mugabe. Okunye kwakhona kuqondile sibili wenza kahle laphana. I think yama advisors yiwo ngam-advise kuhle, but 100 almost there. Ezinye izizathu izwana lezo zokuthi kwaba phela lakhona ukuthi kulama-sanction wenze yikho ezinye izinto lokho ezingakaqondisiswa but nxa sikhuluma nge-devolution of power ngibone ngazani lokhu kuqondile lokubambanisa abantu ndawonye yikho lokho esasikulwela lokho esasikufuna abantu bebanjaniswe ndawonye abantu babanjaniswa ndawonye kukhangelwe indaba ye-gugrawund uhulumente okhona yena lo i-second republic uvulile amabhuku athena kakukhulunywe lokhu kwaze kwanyenyezwa isephithi ukuthi khona yasuka indaba yakhona yafakwe ezinduneni izinduna lezo asikezwa lakhathesi impendulo yangkhona ukuthi kanti uhambo lolu abaluphiwayo solungaphi but yikho konke khona lokho esasikufuna lokhu ukuthi khona abantu kabo kube nomanyana yikho khona lokho so ke ungakhangela i-devolution of power i-devolution of power ngabantu ababe besehluleka ukuthatha amandla abo amandla ehliselwe ezabelweni in terms of development but you'll find ukuthi khona nxa uhulumente ekwenzile lokhu etheka kube yilokhu abantu abayibo kuthiwa khona be-implimenta leyo devolution begcwalisise kufike ebantwini yibo abangekhoyo ngabakho kwezinye indawo bakhona bayadivelopha bayathatha imali ze-devolution bezisebenzise ngendlela eqondileyo beqathanisa le mali ye-CDF Constituency Development Fund bayasebenza sibilokuzwa ngapha ngakithi kakula yi-zero unless uhulumente esukume elandelele if you look at i-example umgwaqo wenkayi lokhu mile khona lapha nwathiwa khona ngu-Welshman uMabhena lokhu khona lapha it is because uhulumente ngumngameli welizwe katshelwa iqiniso yikho khona lokho esingakufuniyo sifuna kukhethwe abantu abaza kwenza izinto ngendlela efaneleyo
Hello ke ngumnumzana Max Mgandla ohalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngenkulu
Abebandla lesisi bakhala ngokuyethuselwa isigabeni sebhinga lenkayi Uhlelo lwe-delimitation lwabangela ukuthi amanye amawadi ebhinga aqutshaniswe lawenkayi West. Siqoxele oncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seLupane West engowebandla lesisi umnumzana Mxolisi Simanda.
Kalesi sikhathi sikhankasa silembiko emibi esiyithola imbiko edanisayo ukuba abantu ngalesi sikhathi sokudinga sokukhankasa bayethuselwa ngabakhokheli bethu abomdabuko amasebhuku ubalisa labalisa lezinduna ukuba nxa bavela nje bavotela ibandla lesi-CCC bazasuswa kuzindawo abahlala kizo njalo abanye bayethuselwa betshelwa ukuthi ekuvoteni lapha kuyabe kumi amakhamera ngilethemba izeki nxa ithe yenza umsebenzi wayo ngendlela eqondileyo ifundisa abantu ukuthi kuzabe kuvotwa njani konke khona lokhu bayafundisa abantu bebatshela ukuba kakula makhamera azabe emi ebuka abantu ukuthi bavota njani yikho ke ngiyakhuthaza ngicela ikakhulu kumawazana lawa esiwathethe evela ebhinga yikho lapho engizwa imbiko edanisayo siyacela ukuthi abantu kabakhululeke bevote ngendlela abafisa ngayo bekhethe abakhokheli ngendlela abafisa ngayo kwakukho lokho ukuthi kuyabe kufakwe amakhamera yikho izeki isitshela ukuba kule secret voting okubanga ukuthi ukuthi uyabe uvota kungalamuntu okukhangeleyo ngiyabonga
Alathi siyabonga umnumzana Mxolisi Sibanda ozancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seLupane West engowebandla le-CCC Ukunjalo nje inkokheli zomdabu zibikwa kuyizo ezikhokhela umkhankaso wokwethusela izakhamizi ebhinga. Ezinye izakhamizi zitshele iStudio 7 ukuthi izinduna labo sabhuku bethusela izakhamizi bezithembisa lokuzixotsha esigabeni nxa zingavotela ibandla le-CCC. Induna uChief Sinamagonde umnumzana Amos Monsaga ubikwa engomunye wenkokheli ezithwalise amalunga ebandla eliphikisayo amagabha avuzayo. Imizamo yokukhuluma lo Sinamagonde yehlule njengoba ucingo lwakhe belungangeni. Sixoxele oncintisa ukuba ngukansila kuward 22 ebhinga ephansi kweLupane West umnumzana Douglas Jilongo Nyoni.
Nya sesithwele nzima ngemva kwaizolo nje njengemva kwaizolo uchief ubiza abantu bonke njengechief njengwenduna sahamba sayakhonale sayathola ukuthi uchief ukhankasela iruling party iZANU PF ukuthi abantu abavotele iZANU PF eba lokuhlambaza kakhulu kuma opposition party okokuthi mina njenge candidate ye opposition party uqonda ukungiqonda ukuthi no akufuneki ukuthi abantu bangivotele njengokansela so wasebiza njalo umhlangano okwalamhla ngeSaturday umgcibelo so baba khona abantu babuya njengokumhlonipha ukuthi ngumhlonishwa unduna baya emhlanganweni into ezwisa usisi ngeyokuthi ngokudubeka okukhona ebantwini eZimbabwe sebafosela ukuthi bavotele iZANU PF ngenkani abangayekela ukuvotela iZANU PF baphoronyiswa ukuxotshwa esigabeni nginjenje kathe sikhona ngibanjele ifoni ngunkosikazi lapho umbambisa ukudinga ukukhuluma ngoba siyaxotshwa siya kuyahlala nga njengoba sikhangelela ukuthi ukuzwakala ku ukuthi uvotele i-opposition kumele uqhotshwe mina njenge-candidate I've got support abantu baya kubona ukuthi imfanele yabo ukuthi bakhethe ibandla abalifunayo umkhokheli abamfunayo but ngenxa yakhonokho abantu sebesethusela ukuthi bazaxotshwa esigabeni so konke lokho kusizwisa usizi njalo besicela ukuthi lisincedise ukuthi likupublishe ke emphakathini abantu baqine okokuthi akula muntu oxotshwe omunye esigabeni sesidiniwe ngezano yabo so thina sifuna ukuthi sifake uhulumende oqondileyo kanti esikhuluma nje ngendaba zama school fees uyaba promise ukuthi ukuvele kwedlula ama election ufuna ischool fees sesibhadelo so konke khonoko intezwisa abantu baphila under ipoverty uphovu sibila bala mali so kodwa umuntu sebesekhangelela ukuthi angakhipha i $20 US dollar yefunakala ku school fees ukuthi uzababo ngakho khonoko okusimangalisayo kakhulu ngokuthi uDA uDistrict Administrator ebesebuya ngapha ngaphansi ukuzokhankasela iparty kusizisa ubuhlungu abantu sebethukile baphoronyisa ukuthi bangazochaya bangazake bakubone lokuchotshwa esigabeni so abantu sebephilela evalweni so lokhu besifuna ukuthi lokhu kwaziwe nguZulu wonke ukuthi akukho emthethweni induna le ifakwe kathesi isihlukulu zokunyoka ubuhlungu ukuthi sikhangile kutsho ukuthi umuntu lo kafakwanga ngokukhona esemthethweni ngoba nxa sikukhangile umuntu olobuphelo bobubusi kumbe induna sikhangele njengomuntu ofakwa sa muntu osendo aso osendo lo nxa singakukhangela ukuthi into ayenzayo isizisa ubuhlungu njengezakhamizi besimhlonipha ngoba ubuduna so bangakithi ngoba ngakibo sokumele ukuthi alungisise ahlale kuhle labantu bakhe yikade ngifuna ukuthi lokhu ngikhulume radio no baba Chris wazakale kwazwe ngumuntu wonke baba.
Hayi siyabonga umnumzana Douglas Jilongo Nyoni oncintisa ukuba ngikansila ka ward 22 eBinga ephansi kwelibhane West ubekhuluma icingweni le studio 7 eseBinga. Kwelunye udaba lwezokhetho abamabandla ezombusazwe azancintisa kukhetho lwalonyaka babikwa sebesuke kusivumelwano sokuba kube lokuthula elizweni esikhathi sokhetho. Amabandla labi kwa esuke kulesi sivumelwano ngesizathu sokuthi udlakela luyaqhubeka elizweni phambilini kokhetho. Umlondolozi Ndlovu usethulele loludaba ngelanga kusayinelwana lesi sivumelwano ngevike edluleyo.
Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Mercy Konda OF4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatshalaba balobela lephansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Ukhetho luba lokuthula lokukhululeka kungela kuqili njalo lusamukela loluqiniso sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelana lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla le Zimbabwe Coalition for Development eliza ncintisa phansi kwamnumzana Trust Chikohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Kwenze namuhla ikusayina ukuthi wa Youth Peace Pledge. Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote benokuthula, lokubambana bedlelwana ngoba singamaZimbabweni singakabi ngama-political party people.
Kodwa umnumzana Mumberayishe Nende oyebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba uDlakela.
But the scenarios that we are facing in terms of the political terrain across Zimbabwe is that our members are being victimized left, right and center. And it is something that we want to address as political parties, as young people in political parties, because we are the perpetrators of violence. If you look at it, the young people are the ones that are always in the forefront in terms of violent activities.
Esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayachaya. Sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza uDlakela. Sitholakala siphambili ekwenzeni uDlakela. Kumele sikulungise lokho.
Ukuphikise ngumnumzana Mabutho Moyo owezanupf.
Laba sesidiniwe ngabo lapha. Kuyibo vela akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi, akulanto eright ephathini yabo. So bayabona sebesiyadliwa, bayabona amarala enzakalayo. Ama numbers abantu abasekela umongameli uEmmerson Mnangagwa leZANU-PF ukuthi vele ngama number bona bangeke bewakwanisa, yiko sebedinga nje indlela zobuhle bebe le-excuse lokhetho lungakafiki.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bababandla ezombusazwe nawezokholo, amapholisa, ingatsha zikahulumende lommeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu. Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labali chumi la stupa 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudalela iSenate bemele izinduna. Ngimele isithu 7 ngiseRare ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Standard lilodaba lokuthi udokotela wele South Africa uWile Leo Seerling wethesa owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosazana Mary Mubayiwa icala lokufumbathisa ukuthi ahlabe uChiwenga ijekiseni elobukhali yayilakho ukumbulala. USeerling uthi uMubayiwa wamupha imali engamadola eMelika afika phose amakhulu azinkulungwane ezimbili US$1,900 ayithathayo engazi ukuthi ngeyani, kodwa wala ukuhlaba uChiwenga ijekiseni le. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abamasonto kumele babambane labezombusazo ukuze kube lentuthuko elizweni. La ngamazwi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga awethule izolo eGogwe South embuthanweni wesonto yeZion Christian Church. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani VOA, sibonge kakhulu lapha ithuba. VOA ngithanda kuphawula lapha endabeni kaBaba uRichard Moyo. URichard Moyo akakhuluma iqiniso, ukhuluma into engayisiyo mayethi emguza akunakwethuselana. Lapha leyandawo kwethuselwana kakhulu. Nguye futhi oyilida yangkhona enobaba uObert Mpofu. Wabatshela amawavethi ukuthi amawavethi angavumeli umuntu ozohlala lapha. Mangahlala emuzini ube usupport iopposition bakutshela ukuthi siyawuxotsha, siqotshe nalowo muntu oqhashe noma ohlala kuye. So unamanga uRichard Moyo ngoba anyekazasho ukuthi abakwenzi ngoba nguye okwenzayo vele lokhu ethumela amahovethi ukuthi bekwenza. Two unale ndawo yokuthi emabhenki akusenamalayini, ebhenki uzolayinelani vele yona imali ingekho. Sicelani uChamisa evume ukuthi bayehlulekile uRichard Moyo. Sicela ukuthi evumele ukuthi kubuse uChamisa, uChamisa engene emguza laphana, angeke uxoshwe muntu. Siyabonga.
Studio 7 and njani mina studio 7 nathi nasiyaphila into ezathanda ukukhuthaza abantu isikhathi sesifikile sesisalele livikele i1 samanzi yevota and then abantu bengesabi kulabantu bezana ohamba besethusela abantu besithi bona nxa abantu bevota babona besiharale befake ebhokisintulwane umuntu ovotelwane ngamanga wonke abantu bengesaba amanga kakho nabantu bezana abantu samanzi yevota kungabi lo muntu ozaba lokwesaba kulanto enjalo samanzi yevota ngobuningi bethu sivotele lapho esithanda khona ukuze silungise ilizwe ethu sikhethe lo hulumende esimthandayo so lokho kukhulunywa ngabantu ukuthi bona babona ukuthi banovotele banovotele ngamanga njalo hlaza bangantu bengesabi samanzi yevota nje ngobuningi bethu sikhohlwe ngalokhu kwethusela abantu bezana awu sesethusela satshelwa amanga kwakwani izikhathi zonke lezi iminyaka yonke le edlule eminingi kakhulu so asibe nezibini siyevota kulanto enjalo kwethuselana kungalikhuthaza sibili kakhulu xaxabukeni sibili phasambeni ngobuningi bethu khuluma ngosibanda kwele Botswana lami nginje ngiyalungiselela nyaphuthuma
salibonani badala be-studio 7 eyi thina sizubuhlungu bakithi sizubuhlungu uhulumende lo khona akulanto ayenzayo ayikho nje le nto ayenzayo into azenzayo zenza khona le emashoneni emandebeleni awo ayikho nje lunto ezibhedlela thina sizalwa kwakukuhle siselatshwa mahara senzwa konke mahara so far khathesi ukuthi umuntu abelethe kufunakala izinkulungwane zezimali ukuthi umuntu ayelashwe kufunakala inkulungwane zezimali akuselanto kuthiwa uyayenziwa mahara ezibhedlela ezinkulu akula mithi odokotela bayadiswa kwenziwa yonke into ngendaba zokuthi labo baholi baholi ibhoni thina sinje sisebenza kuyo igovernment but aziholi zikholana namabhoni siyabagcina ngani abantwana bayafunda ngani abantwana so usebenza ubusela bodwa ezimbabwe akuke kutshintsha uhulumende kungene omunye uhulumende nxa singaphila nabantwabethu yim u-Elisha Sibanda ngisebed bridge
aziqiniswa likho emhlabeni kulokhuze abantu besifazana bona abangisho bona abasezikhundleni eziphezulu abakuzana bathuli bathini wayebona ukhithwa isigebenge esikhulu esidliwe ngolomntwana we-12 years size sichana singaphandle sithi umnanga agwalulutho bathuli bathini bacabanga njani ma bengabantu sibili abaleqiniso abahlalele ukuthi bavikele amalungelo abantu besifazana njengoba bekhona laphana besephalamende lokuzana u-PF yona leyo abakhangelelwe ukuthi ngabanye babantu okufanele bavikele isayidi labo labanye abantu besifazana maye bathuli kuzafaka ukuthi laba abantu bangaphuma laba lo muntu lo laba abantu bangaphuma basibe kuriga lapo lo muntu lo kumele abuyele ejelele wayeqedele isigebo kungasihloniphi lokhu singabantu bezimbabwe ukuthi sokusiba lo muntu olelungelo lokuthi aye arebhe ethi serebhe umuntu akhithwe ejele azojelela ngaphandle ngiyabonga msakazi uma sengangilapho kobulawayo phumula emadonkini
abantu abakhulumayo studio 7 nginelisilethela konke seyiridu yethu ezimbabwe so ngikhulumela kulaba bonke abakhulumayo laba abantu ukuthi kambe khonoko abakhuluma kuyikho nxa babuza ukuthi kade bakhampeni abetshelana abantu ubathi bona siyazibonela for sure kade ezikolo kunjani ma kunje siyazibonela for sure ezibhedlela kunjani kunje siyazibonela yikho abakwenzayo abathi bakwenzela abantu kuphela nxa sikhuluma into eyiyo eqondileyo ngiyamuzwa loo ndoda lowa ngapha emathebelelini nothi la ukuthi abantu bayazibonela so ezikolo zivuma ukuthi abantu abethu bengafundi ngenxa yokuthi kuthiwe siyazibonela yiyo kuphela esikubona okwenzakalayo le mithi kayikho ezibhedlela abantu bayahamba lokhu bephuma besiyadika imisebenzi emazweni kusani khonokho so yiko ukuzibonela abazama ukuzitshela khona
salibonani ku-studio 7 salibonani ku-studio 7 abasakazi abalaleli ingabe linjani indawo zonke sibonge lapho ne-audio ma ingahamba ifundwe siyezwa abantu abaningi kuzanu p f but kulo tshintsho ezimbabwe izanu p f esilwenzile but thina sithi ezilongu kusela mazimbabwe ahlezi emazweni adlula bo-2 million akulalutho olutshintshileyo ezilongu abantu besaphuma besiyadinga umsebenzi kusatshengisa inhlupheko ezimbabwe sisafuna izimbabwe liyana endala okwakule ZBC ngapha emontrose yiyo esisayifuna
ye mbingelele enkundleni ye savela sayibona indaba kamonzora ukuthi umonzora usebenza lezano ngesikhathi ediliza ithathela yonke into ichamisa ethi MDC alliance ngeyakhe akubone manje ukuthi sayenzeni kungasinsuku zatywala laye uzama uzosethiwa sekujoyine izano kuyadabukisa ukuzwa owitness Dube labolindiwe Maphosa sebencoma izano ka kangaka kambe lithini ngabantu elabakhohlisayo lati khona belilandele liliqembe liphikisayo abantu abachiselwa imizi abantu ababulawayo ngeminyaka yabo 2008 bebulawelwa lina bakhohlisa lamhlanje selichiya abantu egangeni selisithizano kusekhenani kambe ngaphakathi kwenhliziyo zenu lizwa njani kube lo witness idube laye osetshela abantu ukuthi abantu bengasakhulumi ngendaba yeguguraonde into yaphelayo sekukhuluma lokho ngoba esekuzano kambe ngaphakathi kwakho ujabuliswa yini ngabantu abayizilima abafela i-MDC lamhlanje selisithi khona izano kusekhenani alike lizibuze ukuthi ngempela ngempela lingabantu abanjani ngithemba abantu bazabona ukuthi isikhathi sokuthi omunye nomunye umuntu acabange ikusasa lakhe maye siyavota ungavoteli ukujabulisa omunye umuntu ebelokhu egqiba isiso zakhe ekukhohlisa ekutshela into engekho umlandulele kithi
salubonani linjani lonke njani lonke nyalibingelela ithanda ukubuzisisa laba abantu abamncomayo umnakhakho abadayi uyakhile ibhoda yinhle uyakhile yinhle hayi lami ngiyavukelana nabo yinhle ngendlela abakhuluma ngayo hayi lami ngiyibonile yinhle mpela bathi nedamu liyakhiwa mina umbuzo wami uyi-one konke lokhu yakwakho uyakuqeda nansi egodini ebulawayo kwaqala kwakhiwa kusasembe kwakunomgabe namanje lokhu isehlwe kuphela imolo ayiphele phela sibone ukuthi uyakwazi ukwakha into iphele uqinele ukwakha nje kuphela izinto akwaziyo ukuthi yena uzobhenefitha kuzo kuphela mina ma ngendlela embona ngayo but hayi yena umethulela isigcobo mpela ngithi hayi umsebenzi omkhulu uyawenza njengakulo mnyaka esiphuma kuyo hayi especially lawo lo e-Gold Mafia hayi hayi lapho hayi ukhombisile mpela ukuthi umsebenzi wakhe awenzayo mkhulu wokulutha igolide lisangaphandle kwamazwe hayi hayi uyasebenza yena elizweni akadlali umsebenzi wakhe ngokulutha nje kuphela hayi asimthuka simhlambalazi noma nami nginje mpela ngiyamhlonipha ngithi ngu-president wami but hayi ngezenzo zona hayi ziyazisholo zona ukuthi hayi abantu uma befika eboxini sokuzomela umuntu achuze inkokheli yentsha
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp akunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika indubo ziqhubeka ziselekana kumnumzana Donald Trump owayengumongameli welemelika yena okhangelelwe ukusiwa emthethwandaba okwesine kuyona le iviki kodwa kungakhathalekile usekelo lukaTrump lubikwa lokhe lusiba luningi nxa kuqathaniswa lolwabanye amanye amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa ukuba ngumongameli isizali yethulela ke indaba le ngokugcwele ukusasa lapho esixoxe le ngcwethi ecubungula ezombusazwe
ubaba wazalile ma ubaba wazalile ma Ilemeli tubekayo Ilemeli tubekayo Chelimana 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 yele chelimana 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 Ubaba wazalile ma Ubaba wazalile ma Mina ngesabi kufa Mina ngesabi kufa Chelimana 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 chelimana
Jelibana ubaba wazalile ema ingoma emnandi kakhulu isigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe alwela inkululeko ele Heroes Day. Abebandla lesisi bakhala ngokwethuselwa esigabeni seBhinga leNkayi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.